Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 16 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amane lane 45 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa akekho obhubhileyo.
We hope ukuthi yonke into izakunqa ku-register in a proper and transparent manner.
Abezimota ezithwala abantu bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuthi kumele babhalise ukuze bavunyelwe ukuqala njalo umsebenzi.
Kusobala ukuthi iZANU PF iye yacindezela uhulumeni weSouth Africa ukuthi ushintshe uhlelo lwayo.
Kulandela umfutho ovela kumabandla aphikisayo ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selize lavuma ukuhlawulela indleko zokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuyahlangana lebandla leZANU PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abalichumi lasishiyagalolunye lantathu 93 bafunyanwe sebephephile. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7576. Asebesindile bona bakhwele baya kunkulungwane phose eziyisithupha 5783. Aba lokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1569 kuthi asebebhubhile bona balokhu bengamakhulu amabili alamachumi amabili lane 224. Uhulumende na uqhubeke eyekethisa imikhawulo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane njalo izolo ngokuvumela abantu ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye idolobho. Wazise njalo ukuthi amahofisi ogatsha lwendaba zasekhaya asezavulwa abantu bafinyelele inhlelo zencwadi ezifana lama birth certificates kanye lama passports. Ngomvulo uhulumende uqhelise isikhathi sokuvulwa lokuvalwa kwamabhizimusi. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi abalezimota ezithwala abantu abafuna ukuvunyelwa ukuqala umsebenzi njengoba inhambo sezivunyelwa phakathi kwamadolobho kumele babhalise kuhulumende. Kwathi ngokuqhamuka kwe-COVID-19, uhulumende wavala imichova yonke lamatekisi ngombimbitho, wapha inkampani yakhe yeZupco kuphela umlando wokuthwala uZulu. Abachayeli bemichova bathi balamukela ngenjabulo inyathelo lokuthi babhalise ukuze bavunyelwe ukuqala umsebenzi. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senkampani ye-Transpac kwena Motorways umnumzana Lehlonolo Mokwena.
On this issue sivili sesikhuluma iqiniso abantu abaningi iningi labantu sivili ungathi uyakhangela that's why ufica ukuthi sekusiba lama accident amaningi because some other people babasebezama ukuchova evading amapolisa this and that but I think the best solution sivili government government eyenzile ukuthi bawisele amanye ama players ku industry yokuthwala abantu so that it can be competitive. Wonke umuntu azithwalele because each and every person has got his own strategy of keeping ama customers akhe. Uyafika ukuthi kule abantu sibili nxa ukhangela emabhasini ababe fisa ukuthi kweni ibhasi yekazibani kumbe ikhombi kazibani yiye ngifisa ukuyigada. But now abantu abaningi bebengasela choice. For instance, ungakhangela nxa ngisifunga iHarare ngangikwanisa ukuthi kwena ngithi anza zibhukela ibhasi esuka ngo-half 7 eBulawayo. Kumbe intercity or kumbe ngo Bravo or whatever ngikwazi kona isiphatho sabo sihle. But on the other hand, especially kulaba ma small scale transporters abemchova, I think it is going to go a very long way because they were employing a lot of people, ama conductors, lama drivers. Most of them ngathi almost 98% of them now they are grounded. Bahlezi ezindlini, they are not doing anything. So that likile ababekwenza, we hope kuzabancedisa njengoba vele le mali yakhona ihlupha lokudla kuhlupha. Nxa sebebuyele emgwaqweni kuza kuba ngcono, labantu bazaphangisa ukufika ezindlini bechayisa. We hope ukuthi khona akusoze kube lama complication ku registration yakhona. We hope ukuthi yonke into zathi nxa ku register in a proper and transparent manner.
Liwemukela njani lo mbiko ukuthi abantu bayibhalisa kutsha? Linyathelo elihle yini
lelo? Linyathelo elihle kakhulu kuhulumende nxa abantu bonke bezavunyelwa ukuthi bahambe beregister, especially those people who were flying ama routes, ama intercity routes. It will be a good thing because since the lockdown yaqalisayo, a lot of people they were out of business. Abanye babekweleta belezikweleta, they have to pay for those izimota. They were stopped. They were only allowed to go and work at Zupco. Now, kwanisa, but now, if they are allowed to go back, bepalisa baqalise kutsha. Kuyaba kule nyathelo elihle kakhulu because even what you can hear kuma towns, you'll find that yona izukho yakhona abantu bahama emalayinini kuze kutshaye ama late hours ama 9-10 belokhu besedrobheni ebusuku beswele amabhasi. But if they allow private players to go back, it will be a good thing.
Umnumzana Letlono Lomokwena isiphathamandla senkampani yeTransfer Kwena Motorways ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla leMDCT selixotshise njalo amakhansila edolobho leVictoria Falls yamabili ngemva kokwala ukuhlamukela ibandla leMDC Alliance. Amakhansila la ngomnumzana Efias Mambume oka Ward 6 lonkosikazi Margaret Valley oka Ward 1. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamakhansila eMDC Alliance eHarare, eGwanda, eMarondera, eBedbridge lakobulawayo ngonkosazana Thokozani Kuphe lebandla lakhe okuyinto esolwa nguZulu kanye labebandla le-Alliance. UMakhupe sowaxotshisa njalo amalunga eMDC Alliance amanengi edalele parlamente. Ukhetho lokugcwalisa izikhala esezivulekile luzaqhutshwa mhla ka-5 ngoMpalakazi. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selize lavuma ukuhlawula uhulumende wakulelo lizwe phezu kokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuya eZimbabwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngeviki edluleyo. Amabandla aphikisayo kulelo lizwe yiwo aphoqe i-ANC ukuthi ihlawule imali ngoba esithi kwakungaqondanga ukuthi iqula laleli bandla lisebenzise indizamtshina kahulumende. Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Ace Mahashule onguye owayekhokhela iqula elaya eZimbabwe uxolisile izolo wathi bazahlawula. Wengeze wathi bahamba ngendizamtshina yebutho ngoba kwakungela ndizamtshina eziya eZimbabwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Leli bandla lazise njalo ukuthi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana lamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso maduze ngokuhluphayo. Kodwa ibandla lezanu PF alikufuni lokhu ngoba lithi akuladubo oludinga umlamlankunzi. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi leAfrika ezihlala kwele South Africa eAfrican Diaspora Forum umnumzana Vusumoses Banda.
Kusho ukuthi ngokwazi kwethu nakule ngxoxo besibe nazo nohulumeni wala eSouth Africa besisazi ukuthi kuzohamba uhulumeni ayokhulumisana nohulumeni waseZimbabwe kube yindaba ekhulumisana phakathi kwabohulumeni. Kodwa nathi siye sathi ukumangala kancane mase sithole ukuthi hayi sokusiba yikukhulumisana phakathi kwamaqembu ayizomba ngazwe lawa zibizwa ngokuthi wona awalwa impilo yokuthola umbuso namabandla aphikisayo lapha eSouth Africa besazi ukuthi kuzohamba uhulumeni. So ngicabanga ukuthi kube yinto ebamangaze kakhulu mase bethola ukuthi sokuhambe iqula le-ANC kanjalo ekuhambeni kwalo laselisebenzisa indiza kahulumeni okusho ukuthi sokube khona ukungehlukanisi phakathi kweqembu kanye nohulumeni. Okusho ukuthi yikho lokho esesikubona sokufanele ukuthi kuchasisweke nomongameli waseSouth Africa usecela ukuthi ababutho bathi ukuchaza.
Abanye babekhangelele ukuthi iqula leli lizaphuma lokungcono kodwa kukhanya ngani babevumelana lebandla lezanu PF ukuthi akuladubo eZimbabwe. Ngokubona kwakho kuyini okungakubangele lokho khona kulabantu ababe kuqula leli ababeke basola phambilini umbuso wezanu PF?
Yebo, iqula leli ebelithwalizothunyelwa besibhekele khona ukuthi lizokwenza okungcono kanti liphinde lihlangane nabamanye amaqembu awezepolitiki kanye nabantu jikelele nje abahlali bakwelese Zimbabwe. Kodwa kusobala ukuthi iZanu PF iye yacindezela uhulumeni weSouth Africa ukuthi ushintshe uhlelo lwayo ngoba uhulumeni walana ubethembisile ukuthi cha uzothumela iqula. Kodwa uma ubhekisisa uyabona ukuthi iqula elihambileyo ngele ANC yayelezanu elikahulumeni okukhomba khona ukuthi le ngxoxo isuke yaba ingxoxo nje phakathi kwamabandla ayezombuthazwe okuyikuxoxisana ngoba kusho ukuthi uhulumeni weZimbabwe uyewatshela u-ANC ukuthi cha mhlawumbe nayo nezinkinga zakhe waye kufuneka ukuthi aze njengohulumeni ngoba manje kusho ukuthi uyabesehlola esesola uhulumeni waseZimbabwe. Sibona khona ukuthi kube khona ingcindezi ephakeme ephakanyiswe uhulumeni uhulumeni waseZimbabwe kulowo waseSouth Africa okugcine kusenza ukuthi leli qula mali yalapho nje kugcine kubuye kufanele lokho esijwayele ukukubona ngoba alizange liphinde lihlangane nabantu bonke okufuneka lihlangane nabo akukho ukutheni elithe la kwenza kumbe kuzingxoxo. Kodwa sibona ukuthi lolu hambo lolu ngeke kube yilolu ebeseluthenjisiwe ebeseluzwile.
Umnumzana Vusumoses Banda ngowenhlanganiso ye-African Diaspora Forum ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. AbeZimbabwe abatshayela amaroli kwele South Africa bathi balokhu behlukuluzwa ngosowabo bakulelo lizwe abathi babathathela imisebenzi. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulabantu bokufika kwele South Africa abedlula amakhulu amabili abagoqela bona abatshayeli abafele ukudlakela lokuhlaselwa kwesizalwane zakwamanye amazwe ngabe South Africa phakathi kuka-2018 lanyakenye. Izimota ezinengi lazo zatshiswa kulolu dlakela. Lanxa lungasabhahanga ngendlela esegcekeni lolu dlame kulezi nsuku nxa kuqathaniswa lanyakenye, abatshayeli abavela eZimbabwe bathi ukuhlukuluzwa ngendlela efaka impilo zabo engozini kuyaqhubeka. Sixoxe lomunye wabo osebenzela KwaZulu Natal, umnumzana Jerry Mwembe.
Especially emgwaqweni osuka eDurban usiya eJohannesburg. Kulamaqembu aphikisana lokuqatshwa kwabantu bokufika kuleli leSouth Africa, afana le-ATDF, babiza bethi ATDF. Hayi, kunzima mfowethu, kunzima lakho. Uma sikhayele ukuthi sibuyele emuva siye ekhaya, akula nguquke esiyizwayo lesiyibonayo. Baningi odriver abalapha kule South Africa, iningi labo ngodriver sebancane kakhulu ukuthi ungambona omunye acabanga ukuthi kuba usesesikolo ngaleso sikhathi, kodwa ba-driver ama-truck ema-containers la. Kunzima mfowethu uma kuvuka izitrike lapha, ukucatsha nje ngoba uma uthi wena awuye emsebenzini, amandiya la sebasebenzelayo uhluphele umsebenzi. Sisesikhathini esinzima kakhulu, uthole ukuthi uma ukuthi umuntu kumbubulewe ngabantu bala, uhulumeni akatsho lutho ngalokho. Uhulumeni wala eSouth Africa akangeneli ukuthi asisize.
Okona liyasebenza yini kulezi nsuku njengoba kule coronavirus nje?
Bekulokho kusebenzeka. Into ebuhlungu kakhulu msakazi iyona le ngikhuluma ngayo, ukuthi siba sengcupheni kakhulu ngokulimala la ngokulinywaza ngabafowethu uba la eSouth Africa, ngenxa yokuthi ezinye iinkampani zalapha eSouth Africa zivalile ngenxa ye-coronavirus. Zona lezo zama-truck zivalile, okusho ukuthi abantu abaningi abalaba lahlekelwe imisebenzi. So kusenza ke kube nzima ukuthi bona bahlale ezindlini, thina abantu bokufika sisemalolini. Yikho kokudala impi okwenza thina sithwale nzima ke manje, ukuthi ilobula ipermit bathi abasasifuni msakazi. Kube nzima ukuthi bathi bona kungeke kwenza ukuthi behlale ezindlini, thina singapi sisemsebenzini. So yiyo into esikhala ngayo kakhulu manje. Masikhangele emuva la kithi ukuthi njengabachayeli bemaloli kobo Zimbabwe la esuka khona, kubanzima ukuthi sizofika siqale laphi njengoba ilizwe liphakathi kokomelwa kanjalo.
Umnumzana Jerry Mwembe isizalwane seZimbabwe esenza umsebenzi wokuchayela amaroli KwaZulu Natal kwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usebuyisele umgcinisihlalo wezesa umnumzana Sydney Gata esikhundleni sakhe ngemva kokufunyanwa emsulwa kumacala enkohlakalo amane abewetheswa. Kepha uGata ubhekane lamanye amacala njalo amathathu asaphenywa. Inkundla yesayithi yona ithi abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwezimpacts sebebophe abantu abedlula amakhulu ayisithupha 629 besetheswa umlando wokuzingela ngaphandle komthetho kunyanga eziyisishiyagalombili ezedluleyo. Sogu isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7 linjani basakazi lonke labalaleli lonke emagumbini wamanomhlaba. Hayi, siyajabula mali saphila bafowethu. Ngusimahedu igama Manyenyeza. Hayi, sike sanyamalala lati kancane kustudio 7. Kodwa hayi, indaba lokho sidlalele sizizwa ngani ngaqhubekela phambili madala lokho elishova umsebenzi. Sididwa nje kuphela yile ukuthi abathi mhlaka 24 ibhoda bazoyivala. Sazi ukuthi iqiniso linganani lokho, ngoba yiye sihluphayo thina besicabanga ukuthi ingxenye siyavulelwa siye ekhaya, sike siyebona imuli zethu. Lensuku nje njengoba sithe nya nje sizama ukusebenza madoda, ukuthi ingxenye singakhavisa njengoba i-contract ngani kuyavulavuleka. Ongani bonke nje abakhona emhlabeni abakhona ukuncenga bakhone baphile madoda, ingxenye singavukavuka ngoba ucoronavirus besithwale senzima besivalele ezindlini. Kodwa manje songani kuyaphumeka. Siyabonga Studio 7, phambili ngomsebenzi madoda, phambili ngomsebenzi.
Ya Ngiyabingelela ngiyabingelela ku Studio 7 mina ngutolani Sulincube ngizalwa eKhezi komalaba mfunde St Joseph ngikhuluma ngendaba le kokurawonde indaba ye kokurawonde ezisubuhlungu mina ngakangafuni nje ukusivusela amanxeba sabulawa thina abafowethu bafa safa bafo abantwana bakabhuta babili bashona isithatha ukuthiwa siyembembeswana sigijezwa amaphuma mina ngasinda iphuma ibhewuke so umnangakho usivusela amanxeba mayethi khona ufuna ukuyagubha la mathuna into yokuqala umnangakho befuze eqale axolise manje mayeseza ezogubha amathambo la ugubha amathambo abobani ufuna ukuwasaphi ufuna ukuwafake eofisini lakhe into yokuqala umnangakho makaxolise ayeke ukudlala ngomthwakazi ayeke ukudlala ngesizwe samandebele uyasithunuka manje usivusela amanxeba sinje sikhuluma sinje asikwe emakhaya sisemazweni siyahlupheka siyashiya imizi yethu siyashiya abantwa bethu abanye abantwana abanama-birth certificate bazintandane into enkulu ukuxolisa mangabe umuntu inkomo zingena ensimini yakhe akezi yena uqobo lwakhe izothi hayi ngicela ukulungisa la inkomo ezidle khona uthumele umuntu ahambe ayocela uqolo yena ngonjani ongaze ezocela uqolo efike engene emasimini ebutha lokho okudlweza inkomo ukuthi uyasidelela kahle kahle lobaba ungumbulali uyakhohlwa ukuthi nguye wakhupha igama ukuthi amandebele amakhokroje wathi amandebele kufuza aqule amakhanda thina into esiyifunayo isincaphezelo kasincaphezele asibhadale axolise ayeke ukudlala ngabantu
ngiyalibingelela basakazi kathi bana laba abantu abaxotsha abantu bezanu laba labantu be-MDC laba abaxotsha abantu awe-MDCT abaxotsha abantu ephalamende babaxotshelani vele kathi abantu umuntu ukhethwa ngabantu into le iyasicaphula kakhulu okunye okumangalisayo ukuthi kathi abantu laba be-MDCT laba bayenzani laba bathunywa ngubani umuntu obathumayo into le iyasicaphula kakhulu msakazi eyi asikwazi ukuthi singathini ngayinto leyi indaba yabo leyo abayekele into yabo leyo abayenzayo labantu be-MDCT laba asisabafuni yikho singabafuni yikho singabakhethi asisabafuni abantu be-MDCT labo
ndiyembingelele umsakazi mbingelele enyathi kuvillage 4 womoyo othethe umadube umoyo kuvillage 4 mbabingelele bonke ivillage bonke omama naps abaningi kakhulu abantu bakhona babingelele mbingelele lomelane ncube mbingelele lomaster ncube mbingelele lo-elisi moyo othethe umelane ncube kungabe inkosi ngathi kahlala lapho wonke evillagini laphana omama unakhethwi onamakhumalo omsipha otamkhulu mbabingelele bonke ethi ngegama lenkosi namhlanje inkosi mayihlale nawo ndiye mbingelele nawe ophethe umsakazi ongingqongqothela hambe uzibonakalise ungaphela amandla ngojesu into ihlala nawe nansi yakho incwadi ngithi zethembi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owako umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-ECOWAS ithi ibutho lakwelemali lona elisanda kugenqula umkhokheli wakulelo lizwe kumele liphange lifake umbuso ezandleni zikahulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungiselelwa ukhetho. Ithi uhulumende lo kumele akhokhelwe ngabantu makhaza. Kufe abantu abangamajumi amabili lambili ekubhewukene komkhumbi obusuka okhunjini lwakwele Libya ulubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ele Israeli izolo lilobelane phansi isivumelwano sokulungisisa ubudlelwano balo lamazwe amabili yasemhlubulweni wePersian Gulf abalisa ele United Arab Emirates lele Bahrain kulandela inkulumo ezakhokelwa ngumongameli Donald Trump. Umkhokeli wakwele Israeli umnumzana Benjamin Netanyahu leziphathamandla zamazwe omabili basayinelane isivumelwano lesi eWhite House okuyisigodlo sikamongameli weMelika. Umongameli Trump uncome amazwe omathathu ngokuvuma ukusebenza ndawonye esithi lokhu kuzaletha ukuthula eMiddle East. Ingcwethi zithi ngokwenelisa ukuletha amazwe landawonye, uTrump uzifakele imiklomelo kundlela aphatha ngayo indaba zamanye amazwe, i-foreign policy ngesiNgisi. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi lokhu kuzamphathisa na kukhetho lapho azanqikilana khona lo mnumzana Joe Biden. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Umongameli uDonald Trump babunkomo yindoda esingathi nxa siyikhangele sithi yindoda under pressure ele pressure eningi kakhulu kulamalanga. Ngumuntu osezama ukuthi agijime abambe lapha nalaphana ezama khona ukuthi alwise ukuthi athole indlela noma athole isombululo indlela engenza ukuthi njengoba kuyiwa kukhetho nje kube lenye into engamnceda kakhulu ekutheni ukuthi awine lolu khetho. Into ayenzayo ayisoze isize ngalutho. Ayisoze isize ngalutho ngoba into le aseyenza kathesi useyenza ngama last minute kodwa ke kuyukuthi isikhathi wabe lazo isikhathi side kakhulu sokuthi kwakufanele ukuthi ngabe wayengumuntu owayesenza izinto ngeqiniso wayefanele ukuthi ngabe wazenza zaphumelela ngaleso sikhathi. Hayi lokho sekwenza kathesi lokho sesibona esegijima gijima nje esizama ukuthi avale imbobo sekufana nje lomuntu ovala isaka elivuzayo.
Yena uZulu weMelika nxa esiyavota ngolwezi, yiziphi izinto obona eziqakathekisa? Kungaba yi-foreign policy, kungaba ngumnotho welizwe, kungaba into ze-racism, kungaba kuyini?
EMelika babunkomo isigameko esizenzakele kusuka ngesikhathi nje ukuthatha kukamnumzana uDonald Trump ukuthi abe ngumongameli, sesibone izinto eziningi zisonakala ngobuningi. Ye, umkhonomi kungabe kukuthi mhlawumbe wazama lapha nalaphana mhlawumbe ukuthi andlondlobalise umkhonomi, kodwa ke nxa sikhangela siqathanisa idola leMelika lepondo laseBritain, umehluko awukho mkhulu kangako okungakuthi abantu ababekhangelele kiko. Kodwa kakhulu abantu beMelika into abayidingayo yinto yokuthi ilizwe laseMelika libuyele lihlale liseke kuhle njalo le ndaba ye racism le abanengi ikakhulukazi abe minority bakhangelela ukuthi kube yinto engasoze iphinde yenzeke ngendlela esezingele liphezulu njengalokho esikubona kathesi kusenzakala. I-economy siyazi ukuthi kuyinto eyingqungquthela noma singathi siqoqoqela sayo yonke into, kodwa kakhulu kakhulu abantu beMelika bakhangela ukuthi bafuna ukuthi bengathi ngokucosana kokubala bagcine sebesiba ngama enemies ngokukanti bona bengabantu belizwe lilodwa. Badinga ukuhleliseka kuhle, badinga ukuthi iMelika ibuyele ibe zingeni elilungileyo elokuthi abantu inhlobo zabantu zonke bahlonitshe kube ngabantu abangabi ngokucwasana ngokubala, njalo kube ukuthi ilizwe liyahlaliseka indlela zokubulawa kwabantu lokho sekuningi kakhulu kangaka abantu bayakukhangela konkwala. Ingakho uDonald Trump into aseyenza kathesi ngibone ngathi sekulate kakhulu ngoba izinto azonayo ziningi kakhulu.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekwelebhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulaba ngamachumi amane lane ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulele izolo kodwa akekho ofileyo. Abezimota ezithwala abantu bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuthi babhalise ukuze bavunyelwe ukuqala njalo umsebenzi. Ibandla leMDCT selixotshise njalo amakhansila eMDC Alliance edolobheni leVictoria Falls. Ngemva komfutho ovela kumabandla aphikisayo, ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selize lavuma ukuhlawulela indleko zokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuyahlangana leZANU PF. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.